izulu liyachitheka kakhulu kuyinto enhle njalo into ejabulisayo ikakhulu ama-farmers ezigaba zonke nje ngingabala ngithi ngqazana zonke zelizwe lakithi ikakhulukazi eMatabeleland abantu kade sebethwele nzima kakhulu ngendaba yokuthi balokho bebhizi ngokuthenga i-feeding njalo i-feeding yakhona ibingatholakali noma itholakala intengo yakhona ibiphezulu kakhulu obese kusenza abantu ukuthi kwesinye isikhathi bathole sebengaselawo amandla bagcine sebesekela inkomo gcine egcineni zizicubela nje bezishiye zinjalo egangeni obekade kungasinto enhle leyana ikakhulu kubalimi ngoba nxa ungabe uyakhumbula kwankomo ukuthi iningi labantu bakithi bakhangele kizo inkomo izifuyo nxa kuwukuthi abalazo izihlobo noma abantwana abasebenza kwamanye amazwe abayenelisa ukuthi babathumezele imali ukuthi bayenelise ukubhadala i-school fees kodwa-ke kube yinto enhle kakhulu ngoba nanje liyachitheka siyambonga uNkulunkulu kulokho
bakhona abalimayo kumbe abantu bathi isikhathi sesedlula
ukulima bakhona abaqalisayo ukulima ngaphambilini kulelani izulu elalikhivize ensukwini ezendlulileyo kodwa-ke abantu base bakunanzelela bakubona ukuthi sengathi umkhathi sowusiya ngokutshintsha ngoba kulamalanga izulu sengathi selisiya ngokuqina ukuna kakhulu kuqalisela khonapho kujanuwari kusehla kusiyafika ku-april okungayisiyo imvamisa yakudala ngoba kudala sasisazi ukuthi izulu kakhulu imbolisa amahlanga yayitholakala laphana ngabo-october september kube sesifike izulu lokulima bese siyafika laphana kuqalise ngokanovemba kodwa-ke kathesi kukhanya isimo sesitshintshile kodwa abantu babhizi kula malanga bonke abantu bayalima abanye sebeze belima langesonto ilanga esasilazi ukuthi lizilo
amadlelo seqalisile ukuhluma
egangeni nxa ngibhotabhota kancane akukabi kuhlehle ikakhulukazi endaweni zotshane ngoba sengike ngabhota ngaze ngayafika ezigabeni ezifana laphambi kwemabhongane khona le ndawo ababiza bathi kuse-22 indawo engcwelelane lewange national park njalo engcwelelane lomngcele wasebotswana lezimbabwe ngingayafika khona kodwa ngathola ukuthi amadlelo okuyindawo kakhulu bekufakwa khona inkomo emlageni kodwa-ke ukudla kwenkomo akukakabi khona kahle ngoba izulu khona nje kulamalanga liqalile ukuthi line okungathi kuqinile kancane kodwa-ke khona ngithemba mhlawumbe ensukwini ezizayo noma amaviki amabili amathathu alandelayo mhlawumbe lapho kuzabe ngcono ngoba njengoba nje kunje nje sikhuluma nje liphethe liyana sibile okuyinto enhle kakhulu ejabulisa kakhulu
abalimileyo ubona besenelisa yini ukuthola isivuno esizwayo
okwakathesi kusasekuqagela ngeke ngize ngisho ngoba izulu lakhona ngeke kuthembele ukuthi mhlawumbe noma lizakuna kuze kuyefika esibangeni sokuvuthisa amabele noma mhlawumbe ilizulu elina kakhulu okwakathesi nje mhlawumbe kwesikhathana esifitshane kodwa-ke njengokusazi ukuthi thina abantu basemathebelenje sikhangelele kakhulu ekutheni siqine ezandleni ngoba akululanga ukuthi abantu bahlale bengalimi kwimvelaphi yethu noma ngithi yinto yasemdabu ukuthi nje abantu bakithi siqine ngezandla ngokulima emasimini so abantu baqinile bayazama ukuthi baphushe kakhulu kodwa okunye okungathi kuyahlupha yukuthi le nkomo lazo lezi esilima ngazo azikangaqini kahle ngoba lotshana bokakatholakali kahle zihamba zidobha nje amahlamvu ezihlahla okungayisiki kudla okulomsoco kahle ngazikhangela ezifuyweni ngoba ukuthi inkomo evikini nje leyo edlulileyo iningi lethu besiloko sisangathize emgodini sipompela izinkomo bekuyinto engathi bungathi ngokhangela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kusasengabo-september phakathi kwesikhathi kodwa-ke uthole ukuthi kathi isikhathi bekufanele ukuthi ngabe kathesi inkomo sezitshengisela ukunona sezitshengisela ukuthi noma ezilamathole sezinonile kodwa inkomo zisacakile baba unkomo akukakabi kahle hlehle ngesimo esaziyo noma ngesimo esifisa ukuthi ngabe kuba yiso kodwa-ke ngithemba mhlawumbe sikhangelele ukuthi mhlawumbe kuza kakuhle nxa sikhangela emavikini amabili azayo ilapho mhlawumbe utshani okuzathi ukuthi ukubona kancane lapho esathi lathi sikhangele sibone ukuthi ngeqiniso kuyiwa ngaphi.